zvakanaka.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo obulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso wonke jiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abantu okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19 kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sicwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock tele ukuthi khona nizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Umnyawo ngingakawuvali ngabona umnyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso wonke jiya emehlo kuphela bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo omunye wahle wambamba ngentamo babe bemfuqa bemfuqela phandle babe bendonza abangu-2 yibo abandonzileyo abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu. Labana abangu-2 bahle bani tata bayingenisa emotini babe imfaka phakathi babe imfuqa ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabona ukuthi imoto ayisiyanga imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku dusty road ngabe ngisizwa babe iqala ukumbuza but kungani kuseganyeni vele kungasela light or anything babe iqala ukumbuza imibuzo eminingi ningi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bengihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngokwabo bodwa bebengakhulumi into kade bengibuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babe becina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babe bengihambisa idamu leyana lakho babe bekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into besekubuhlungu kakhulu kimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kube kugodola it was around 2 engiphumile phandle umunye wabe engiqhubela ishethi kuphela uma babesithi sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
kuconstitution yezimbabwe isisekelo sombuso esika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona kuhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke bale mzimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yibo bona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esitshengisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokokuthi ngokwabantu abale some form of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe kudokotela but bagcine sebesithi babe befuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kubenzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bembuza imibuzo iphose efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bonalaba abandileyo isikhathi abantu laba bengithotsha bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information eyenzayo bengiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe niyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya reporter ngoba yonke into eyenza ikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Takunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo
kunjalo nje
ibandla le MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lesithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Job Sikhala Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Uyaphosisa kalaqiniso uma sithi thina itesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo kathesi ulamalunga ethu ang7 owadingayo kuhlanganisa uvice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula ngeCovid ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasocha lamapholisa kuliqiniso lelilizwe selaguquka lalibushwa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akathe seli military state imilitary state kutshengisa ukuthi ngamasocha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela lithi ningalokho?
Amazwi kathinamasa ngawese 2 sinjalo vele sikujayele ukuthi izanu ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uSthinamasa oligqwetha ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu, abantu bangademonstrate. Lokhu kututhi uzatshaya abantu, hayi, ukhombisa mhlophe lokuthekisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha, ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esachiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasa-tasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa batho kungaqalwayo, ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 45, akula abantu abazodlula 45. Ayala sidila amaphoyisa ato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Ah, sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolano oludlulile, wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, kwasekuyacaca kithi ukuthi ha akukho nto esingayenza. Ikugijima ke sisiye enkantolo manje sesithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze, kodwa nanku-ke umthetho welizwe nangu lesifo esifikileyo siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT, kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyani i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo, ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga, kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe, kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba u-Elias wokani wethu labana ngama-responded nabane-interest ukuthi into le yenzaka kanjani. So sibakhophile nabo sabafaka.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union, osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye nje loyisakhamuzi sakoBulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla. Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini weCountry Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile ola mali uyayithola bazaze bekutshela ukuthi sesivala. Abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela i-curfew lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke inqamba babukhangela abaningi. Siyabuzana abavele emakhaya, abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la, emabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Kukhona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la, akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele-Reserve Bank koBulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yokungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le-Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakaStudio 7 nabasakazi bakaStudio 7 nabahle. Ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bavika bavimba abantu. Kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngomgaba, kuye kube notshintsho.
Okokuqala ndilinjani msakazi? Hayi, mina mphilile. Hayi, mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi nxa litshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni njalo ilizwe lwethu kalilamali. So ukutshengiselwa mbona ukuthi hayi abantu kabeme sibile ukuthi umkhuhlane uyabulala, uyabulala silibema ngokutshengiselwa qala ukuthi umkhuhlane udlule lowo. Hayi, mina mbona ukutshengisela kungalunganga msakazi wami. Hayi, ndibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukutshengisela kulunganga balaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okukhulumayo umgcini idlandla kathesi nise-Francis Town kodwa nizalwe lupane emzola. Hayi, ngiyabonga
balaleli bakaStudio 7 nangumama uMancube Matobo. ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Uhlupho lukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi. Njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakatestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula. Akuzanywe sibili ukuthi abantu batestwe. Ngingakhangela amalokitha njengabombundane labo omthuzini. Baneminyaka e-10 years bengala manzi labana abantu. Kuthiwaqinisa ungabona balala ezikotsho bayakotshoza no-social distance, nomamaski. So ndeqiniso lokuthana lana amalokitha njeyana bakithi, laphana izalele ki-COVID. Izalele sibili ngabe bayasukuma sibili njalokho kuzilwe bancede. Ukuthi bake bazama ukuthi baye batesta bana bana babantu bamalokitshana lana njengabophuzini. Ngoba ngikhuluma nje basezikotsho kathese busuku. Akula mamaski, akula social distance, abala manzi labana abantu, akula ma-toilet, abanye bahambele egangeni. Kunzima sibili uBulawayo, i-COVID izasiqeda.
Lifuka njani bakamthwakazi? Hayi, thina siyavuka ngakuyavuma sizatshengisela. Kodwa vele ungazitshengisele babulala amasotsha. Antsho bona bayasuda baseduze phela lo president. Kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha. Ngakalisawa kuthandi isihlobo zami ngoba siphila kanzima. Uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla. Shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe. Sithwele nzima sihlobo zami. Ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane we-corona lo. Abantu baphongubotshwa, abantu baphongutshaywa. Shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi. Ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi. Lisikhulule, sithwele nzima. Abantwana vele sebephenduke babazinyamazana, bangazi bapase, akula lapha abasebenza khona. Shuwa manje sithini bakithi? Ake lisincedise bakithi. Le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa. Shuwa sizakufa lize zwathi asibulewe indlala. Babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi indlala.
Salibonani impela abantu baka-Studio 7. Likhuluma lo-Josephat lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani bantu baka-Studio 7. Thina siyasenda ama-messages ethu impela lathi sibeke uvo lwethu. Kaliwabali kodwa liyavula, yakhombisa ukuthi avuliwe. Aliwabali lokho libala abantu ababodwa. Hayi, siyacela-ke lami ngicela impela i-message yami leliyibali. Isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwani yizanu. Alikho igciwane ledlula izanu. Izanu yili gciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus. So ngomhla ka-1 lo umene mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu. Sike sizameni ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono. Lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu, siyamfuna kakhulu lo mlungu. Uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile. Sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale corruption. Kwayona ama-MDC lawa liyababona labo bayehlukana, bayahlangana, bayehlukana. Asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi. Labo bengangena embusweni bafana nezana. Siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona, abe khona. Siyamfuna simvotele. Sicela libale imessage yabantu ba-27. Ngiyabe ngiyilalele kusasa ekuseni ngosisi. Uma ningayibala yanike mpela selimdibimi umnyeke nezana. Ngiyabonga.
Mthokazi omuhle. Lina abakhulu. Ya, ikorona ikhona hlobo zami ikhona, lokhu sokukhona. Ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo. Yeyi, yibo basenzayo. Thina besizithulele bona. Befuhla, befuhla, besuka emazweni akajana, befuhla, befuhla imingcele lapha. Basithelela lento. Kodwa-ke hhayi, asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID. Landele nje iziqondo zonzo ezijoyo. Mina kakhulu kweyami isayidi. Kona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini. Lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiya emphakathini. Isikhathi esiningi sigqedela ngingedwa ngemuli yami ekhaya. Hhayi, ukuhambahamba kangikuthandi. Lawe zivikela ngokufaka isayeke sonisa. Xa ubonga na uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu, siyacelana madoda. singafihli futhi bona ababuya befuhla kangele ukuthi izibalo zikhula njani shwane insuku zonke imoving kwenyedaluka
salibonani basazi westudio 7 ubaba lokade phikisa ukuthi abantu abanika ukudla ezombangazwe liqiniso kapha ebhinga mina ngiyakwazi kwenzakala ama-councelors phela kula councelors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ku-ds ku-meeting ye-full council ebhinga wakhuluma ukuthi ama-councelors le-secular yabo bathi bona kabalanda bale-secular lokho kudependa nge-district ukuthi i-district yangikhona yona eyabe cabanga ukwenza njani ngokwenzanu p f kwabo thina vele zingama-councelors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councelors bafakwe ezanu p f wokuthi bayanikana ukudla kubhalwa yibo abayenza ama-registers angikhona lalabo abe-social welfare omdungwe head of department ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise ukwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezikujayeleyo ukuthi kubonakale ama-candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngembona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa kukwenza kwakhe khona kuyana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebekhula abantu laba. So kukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona uthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu li-divided kakhulu yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo i-media le-social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu
konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala ulutho. Ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi ephithi sekungokunye. Ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngalokho izinto kwakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule, 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 avule masinyane vlan, vlan, vlan. Sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulane 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 kungavulwa kuhlale ngxenye i2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa ah finish Mbona ngathi lapho kuzahle kumtshaye kumcobodi sekumqedetu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Usengagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi inani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.